Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMfumfu 2023 ngokhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Hamas is a terrorist group. It's on the agenda to destroy the state of Israel and to murder Jews.
Ele Israel lilungiselela ukuhlasela iHamas eGaza Strip. Ele Melika City ubi kakhulu okusanda kwenzakala kwele Israel.
Ya kumela ngayizini ngoba yena vele bazile bathatha izizwe labanikazi. Into ekhona kababitsile izizwe kubanikazi bakhe. Lezinto liPalestine kuye ngile yiPalestine yezwe likhona kuzala.
Abakholo lesiMuslim bathi ele Israel yilo elihlokoza iHamas. Zalethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ele Israel selilungiselele ukuhlasela eGaza Strip lapho eselitshele bonke abantu kwenye ingxenye yalendawo ukuba besuke ngoba lizangena ePalestine ngamandla amangalisayo ukwenzela ukubulala bonke abadlelana leHamas. Kodwa abokholo lesiMuslim bathi kumele ele Israel limise impi le ngoba kulakho ukuba ele Iran lamanye amazwe angenele empini le. Ibutho lakwele Israel selihlomela phelela lajama emngceleni weGaza Strip limelele ukunikwa imvumo ngumkhokheli wabo umnumzana Benjamin Netanyahu ukuba lihlasele iHamas. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abezindaba abeReuters babika ukuba sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane ezintathu lengxenye 3400 eGaza, kuthi kwele Israel sebefika phose inkulungwane lengxenye 1400. Ele Melika selithume umnumzana Anthony Blinken ukuhlangothi kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe ukuba ethekelele amanye amazwe abakholo lwesiMuslim akuqela ele Saudi Arabia, Egypt lamanye. UBlinken uthi kubi okwenziwe iHamas kwele Israel.
Hamas is not representative of the Palestinian people or their legitimate aspirations for the future. Hamas is a terrorist group. Its only agenda is to destroy the state of Israel and to murder Jews. And it's important that the entire world see it as such.
Kwele Melika umongameli Joseph Biden laye uthi basekela ele Israel empini le. Kodwa uPrince Faisal bin Farhan okuhlangothi lukahulumende wakwele Saudi Arabia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele ele Israel limise impi le ngoba kulakho ukuthi kufe abantu abaningi empini le.
We need to work together to find a way out of the cycle of violence. This is something that we really, really need to focus on without a concerted effort to end this constant return to violence. It will always be the civilians that suffer first. It will always be civilians on both sides that end up paying the price.
Ele Zimbabwe lithi kumele ele Israel likhumisane umlotha leHamas ngoba impi le kayilunganga. Abakholo lwesiMuslim abahlala kwele Zimbabwe bathi ele Israel lilokhweba okwenza ukuba lihlaselwe iHamas. USheikh Balayel Gwenzi kulombonolo.
Ngithi ngumoya omubi okufuna ukungenela abantu beGaza abazihlalele elizweni labo ngoba bona ale Israel yibo abathatha ilizwe labanikazi.
Ubona ngani pho kumele kwenziweni? Israel akumelanga ingene khona ngale.
Akumelanga ingene ngoba yena vele bazele bathatha ilizwe labanikazi. Into ekhona kababitsile ilizwe kubanikazi bakhe. Lezinto liPalestine kuye ngile yiPalestine yezwe likhona kuzala. Bona ma befuna ilizwe ma kuyukuthi bevumelana lakho babanike iphasa yavumelana ye-United Nations bethatha iphasi yona leyanezwe liyaziwa United Nations ekunepe ye-United Nations.
Kodwa kungenzakala khonokho?
Akabasebe bavuma ngoba bona amajida bevele bengabantu ababehluleka ukulalela amaprofit abo. So akuyenzi ukuthi belalele kakhulu.
Kuyini ongakutshela umhlaba wonke jikelele ngempile?
Hayi, mina into engayikhuluma ukuthi impi yinto embi kakhulu, hayi so into ejabulisayo, hayi so into ethokozisayo. Kodwa lokho okwenziwa ngama-Israyeli lokho kathesi, hayi lo moya omubi sibili, besathane sibili okungenziwa.
Sizwa kuthiwa-ke i-Iran layo ithi nxa kungaqhubekela phambili iyagcina ingenela empini leyi, pho kuyaphumani khonapho?
Hayi, kuyabe sekuyi-foreign policy yabo njengelizwe, but esikhangele ukuhlalisana kwethu njengabantu thina sifuna ukuthula kuphela ukuthi abantu behlalisane kuhle kungena kubandlululana kungena ukukhethana ukuthi lana ngokholo luphi kumbe lana ngolimi luphi kumbe lana ngokuhlala ngaphi uvela ngaphi into eqakathekileyo ngokuthi abantu kumele bengathathelani amalungelo kumele bengathathelani imihlabathi.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi abantu abedlula isigidi 1.3 million kabasela ndawo yokuhlala eGaza Strip kulandela ukubhomba okwenziwa ngele-Israeli. Namhla idolobho lakobulawayo belithakazelela iminyaka engamathumi ayisitshiyagalombili 80 lapho okumenyezelwa khona ukuthi sokulidolobho elikhulu eZimbabwe. Bekulenkonzo yokuthakazelela usuku lolu kubandla lokholo le-Presbyterian Church. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolo daba.
Umeya okobulawayo lamakhansela akhe kunye leziphathamandla zaleli dolobho bahlanganelela abazalwane baleli bandla okukhonza khona uColtart labahlali bakobulawayo bethandazela leli dolobho. Umnumzana David Coltart uthe leli dolobho belingananzwa okwesikhathi eside.
It has been neglected.
Into eziningi
izititshi
ziyadubuka, amanzi ayaswelakala,
emgwaqoile.
Kulo msebenzi omkhulu okaluwenziwe la.
Isikhulumeli sedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesi Sampofu uchaza okuningi ngombuthano lo.
Namhlanje yilanga lokuthokozela ubulawayo lapha esiba ne 8 years as a city, ngoba ubulawayo as a city was declared on the 4th of November 1943. Every year ngo-4 November kumbe isande eduzane lo-4 November siyahamba lapha akhonza khona, sifike sikhonze njengabantu bakobulawayo, sihamba lama-councillors ethu, sihambe lama-dignitaries, ama-stakeholders, sifike siyenze inkonzo labantu abavele bekhonza khonapho.
Usenator Molly Mpofu omele imandla le-ZANU-PF leli dolobho uthe kuqakathekile ukuthi abantu bonke babambane basekele inhlelo zakaColtart ukuze ubulawayo athuthuke.
Ibulawayo imele ibe clean, ibulawayo imele ibuyele ukuba yisithi kathesi asosithi inkomponi le imele ibe clean and alikho idolobho teli-clean ukudlula ibulawayo. So tina, we are backing umeya lo osibizayo okwazi ukuthi singabanye bakhe uvela kuyiphi party kakutsholoti nxa kuba ngosithi khuluma ngani nxa kuba ngomeya ngikhuluma ngaye. So we have to work together to shape the ubulawayo ourselves with our mayor.
Idolobho lakobulawayo laziwa njengesigodlo senkosi. Omunye wenzalo kalobhengula umntwana uPeter Zwide Khumalo uchaza ngobulawayo.
Abelungu basithatha lesi sigodlo bacanda imigwaqo yalesi sigodlo ngemikhonto yamaNdebele. Ngakho yindawo yamaNdebele njalo izike ngamasiko amaNdebele. Bathe ngemva kwamathumi ayisishiyangalombili yeminyaka edlulayo bathi leli dolobho selifanele lithuthuke libe phezulu libe kuzinga elingaphezulu kwamanye amadolobho amancane. Ngakho bamemezela ukuthi ibulawayo ngesilungu isiyisithi.
Kusenjalo amakhansila ukuthiwa sexotshiwe kulandela ukubizwa kwawo ngumnumzana Sengezo Jabangu lawo ebekhona kulinkozo. Umsekeli kameya wakobulawayo ukhansila Donaldson Mabutho uthe bazaqhubeka besebenza inhlelo zikazulu kuphela kuze kulungise udaba lwabo.
Asisebenzi chisi. We continue to work ngapha kuma-communities lapho esakhethwa khona, but for now sizoxoxisana ke nobukhokheli obuthunyezwe ukuvela phezulu ngokuthi ke ku-disengagement ikuphi esiyabe sikwenza ikuphi esiyabe singakwenza. But ngibona ke kuyinto elungileyo to express our dissatisfaction.
Ukhansila Meli Moyo laye wakhitshwa kodwa uthi isizathu sokuthathelwa intambo zakhe kasazi.
I personally angeze ukuthi isizathu sokuthi sibizwe ngomuntu just an individual ukuthi sesirikhonile kuhamba njani ngokuthi izakhamizi ezikawa-22 enkulumane zathemba umfana zathuma umfana ekhansilini ebamele and it is that mandate esikhera. So ngingazi ukuthi khona kuhamba njani but futhi kuwocace kuba forward ukuthi you see thina asifakatshanga ngokobulawayo. We're born by Bulawayo, raised by Bulawayo.
Idolobho lakobulawayo belisaziwa ngokuhlanzeka ukuthula amafektari lokuthunqa kwentuthu kodwa konke lokhu sokucitshile. UColtart uzalivusa na ngiyimele Studio 7 ngobulawayo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Abezindaba abe-Reuters babika ukuthi iRussia liqhubekela phambili lihlasela amadolobho esabelweni seDonetsk. ele-South Africa selisuse abanye abakubutho abasebenzela kwele-Democratic Republic of Congo ukuthiwa badlengula abesifazana. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Siyasizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontukamela inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngesikhathi esedluleyo sihlangana zihlobo zenkosi ezithandekayo sakhuthazana ubana insuku zonke okusakwamalanga sibongeni isipho sokuphila ngoba nasiziphilisi thina siphiliswa ngulowo olamandla kulathi. Simbongeke uNkulunkulu ngaso isipho sokuphila okwanamhlanje. Ngizathi siqhubekele phambili encwadini esayibalayo kaJohane 11 uvesi ngu-21 kusiya ku-23. Kulabo abayikhuthayo ngizafunda nje ngokukhawuleza. Kuvesi 21 kufundeka kanje, wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umnewethu ungayingafanga. Vesi 22, kepha ngiyazi nakalokho ukuthi nokuba yini ongakucela uNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika khona. 23, uJesu wathi kuye, umnewenu uza kuvuka. Sigcine sikhuluma ngokuthi baningi abantu esingathatha uLazaro simfananise lemizi sihlala kuyo, ukuthi abantu bathi baphila kade vele kuphila inyama, umoya kawusekho, lemizi yabo baze bazigqatshe ngayo ngenxa yokuthi ubuntu abusekho sokufana nje lokuthi bazihlalela enxiweni lwezikhova. Namhlanje ngithanda ukuthi ke siqhelise ingqondo zethu kuleli lizwi, ke sibone ukubana singakhangela ukuthi kambe lona ilizwe lakithi kumbe isigodi kumbe isiqinti kumbe idolobho labe sihlala khona kuyaphilwa yini. Baningi oMatha labo Maria esihlangana labo bekhala ngalokhu ngalokhu. Abantu bakhala ngazo zonke izinto, bakhala ngemisebenzi, bakhala ngalokhu langalokhu, baze bakhale langobuntu obukhangelelwe ukubana bube sebantwini. Yikho ke uMatha ethi kuJesu, aluba Jesu bukhona lelizwe lakithi ngabe kalisiko, ayisilo leli esilibona likho. Uthi uMatha, nxa uJesu ekhona izinto zonke ziyaqonda. Manje pho-ke udubo yikuthi lalabo okumele bakhangele izigodi leziqinti kanye lelizwe lakithi abanye lo Jesu lo kabamazi. Yikho ubona abanye balolunya balenhliziyo ezilukhuni. UMatha loMaria bakhumbula uJesu ngoba uJesu wayelothando, uJesu wayelozwelo, uJesu wayezwisisa ukuhlupheka lokudubeka kwabantu. Yikho ababizanga umpriesti, ababizanga umbishopi, ababizanga kumbe omkhulu webandla thize, babiza uJesu uqobo lwakhe ngobana uJesu luthando, uJesu uyazwela, uJesu uyanakekela. Kanti-ke bakhona-ke abantu okumele ukuthi ngabe yiba benza zona lezo zinto emphakathini bazehlulekela ngobana lo Jesu esikhuluma ngaye vele kabamazi. Bathi-ke kwesinye isikhathi baze bathelela abantu ulaka lokungahlaliseki, uzwe bekhuluma izinto ezaziwayo ezisobala ukubana kayisizo zinto eziphilisa abantu. Inhliziyo zabo kazilathando, zomile, ilizwe lakithi lonakele, izinto azihambi kuhle. Kubuhlungu ukulalela lokuzwa inkulumo eziphuma emlonyeni yabanye abantu, abanye kumele babe ngabakhulu belizwe, abakhokheli, kodwa kabalazwelo inqebo beziphilisa bekholisa kabalalo uthando lokufisela uLazaro ukubana bavuke baphile labo. Asiceleni izinto ezizasiphilisa, asiceleni izinto ezatshengiswa ukubana siyisizwe esimesabayo uNkulunkulu, labo abangamesabiyo wokhoyo. asikhulekeni baba, sikhulekela labo abasiphetheyo ubana babe lothando, bavuse lalabo asebephila emanxiweni. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Silesizwe ke ukuthi uDaboga Ncube usiphatheleni kwezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama nguDaboga Ncube. Namuhla sixoxa lomnumzana Mthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language echolotsho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba. UNgwenya usebenza esibhedlela seCholotsho District Hospital ephathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo.
Indawo leyi yindawo esemakhaya. So isemakhaya inje akula i school of sign language even izikolo sibilizini zama primary. So engikwenzayo ngiya identify abantwana abadinga i sign language emakhaya. Ngiba identify ke sengi fisa ukuthi ngibe le program labo. Kodwa bakhona abanye esingike ngaqalisa vele ukuba trainer i sign language. Sengathola isikhathi ngibe labo ngiba training looking ngikhipha lana ama homegrown signs ngifaka ama national signs aku standard.
Cholosho lapha vanengini abantu abangezwa endlebeni?
Yi abantu bakhona banengi bachaphakile nje ngecholotsho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunanzelela abantu laba echolotsho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho ukuthi ube uzinikele emsebenzini ukuthi uphathise abantu abangezwa endlebeni la?
Okwangenza ngaba lo mfutho ukuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku Ministry of Health ku Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo ugogo wonke ngobuchiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini wonke laba abanye ugogo wabuchiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikubelula ukuthi bebengcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokwesidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sokubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzelana sephambi ukubakhangela nje kuphela sisiwele okokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololu limi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle iphupho lami lona ngelokuthi etholotho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language. And siyabe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisi ulimi lwabo, sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwanise ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya, ubona bengani bayabandlululwa na kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa ngoba nqabe khona abantu babe belawo nje esigabeni ababanineli khatshana kodwa kababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye. Amathuba wonke nje sesibalivinda ukuya ezikolo lawo kusebenza nje kabathola amathuba alinganayo. Abantu babe bekwazi nje ukuthi hayi lapha kulobani nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi ngakhula khula mbijana nengongumfana seselusinkomo kodwa wayebengaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language echolotsho. UMthabisi usebenzela esibhedlela seCholotsho District Hospital kodwa uphathisa abangezwayo endlebeni nxa engekho emsebenzini. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki esayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube, ube lobusuku obuhle. Wezemidlalo intothele izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu leHellenders libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu elihlezi emsileni leCranbourne Bullets namhla enkundleni eBarber Fields. Limpumela itsho ukuba ibhoso isitshiwa ngemiklomelo eyi-9-2 liqembu elihlezi phezu kwengalane lenkezi Platinum Stars, lona ile miklomelo ngamashumi amahlanu lane 54 kusithi leHellenders le miklomelo ngamashumi amane lesithupha 46. Iqembu leHellenders likhuthe lombekwa namuhla njalo okhuthileyo nguNozinti Ariel Sibanda ngehlandla lakuqala lomdlalo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leCapes United litshayele Shesham nge-1-0 ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleTriangle linqobe leHwange nge-1-0 ngaseKippo. Iqembu leCapes United likhuphukela ahlala endaweni yeshumi le miklomelo engamashumi amathathu lantathu ngokunqoba elikwenze namhla, okuyimpumelelo ethuthukisa amathuba lokusinda ekugunyulweni kwisigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalonyaka. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leMalawi yilo eliphakamise inkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba elikwenzele Zambia nge-2-1 namhla emini. Iqembu leMozambique yilo eliphutshe elisendaweni yesithathu ngemva kokunqoba elikwenzele Zimbabwe nge-2-0. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uJoy Luphahla owayengumdlali weqembu labesilisa elimela ilizwe elama-Warriors uthi banengi abadlali abalaziyo ibhola emaphandleni kodwa kabaphiwa amathuba. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Luphahla uthi baningi abadlali abangatholakala emaphandleni nxa kungaqhutshwa inhlelo zokubadinga emaphandleni, kuphinde njalo kube labaqeqetshi abalesibindi sokusebenza labo.
I think emakhaya talenti liningi kakhulu, ikuthi nje kuphela asiziniki isikhathi sokuthi siphume phandle. So I think uma kungayenzwa more clinics we can find a lot of amogens abantu abantu abangakopolist abazabuya lapha bekunikeze something. I'm sure ukuthi 1 or 2 players, of course I've been started attending, but yena lo uyabe khona uyobona lapha we can polish this down by ning kakhulu. Baningi kakhulu bafuna nje ukuthi i-opportunity. Thina saba le-life lad ukuthi kulo muntu owayezidlulela yena ama-opportunities abuya njani.
Uluphahla ubonwe ngumdlali oludumo osengumqeqeshi uMadinda Ndlovu edlala kibo ekhaya eCholocho, njalo ngemva kwalokho ucinise buye kobulawayo wazodlalela amaqembu abalisa ele-corrugated leZimbabwe Saints kanye lele-Highlanders phambilini kokuthi ayedlala elizweni leCyprus. Uthi kuqakathekile ukuba abaqeqeshi kanye labalandeli babekezeleli abadlali labo ababe bethethwe emaphandleni.
Hayi, patience. That depends. Patience also. And you have one like a city wide enders like a person at the machine of a local or by Polish or Bekona Pongova. Napa, Avanta, Bala patients are full. Avant, Wabo won. But of course, why we look at city, eh, the Patra do I live in Ali, Nabon Fanny case, Lapan, and we have one of my Usia Tatum Fanavan. It needs time to be polished. Of course, Bakona Vanavali retailing would have gone some tatty thinking. But Lavana Vaiba before this card. Is cut in a spear, but at the end of the day, that's what it's
called. Uluphahla uthi umsebenzi wokuqeqesha kawufuni amagwala, njalo udinga abaqeqeshi abangayisabi ukusolwa.
And I believe with the pressure brings out the best in a person. Ngoba kungaba lama critics ngihambe endlini and look at those critics ukuthi ziyangiyakha. Ngoba abantu abaphoka ukucriticize bengafuni ukubuyakha. Kwamanye ama critics ayakha, amanye of course uyawubontayo lapha kulanto engayifunda lapho. Sometimes senza ukuthi ama critics abo build as a make. If you start to learn in football, ngoba if singasafundi from ama critics, then you cannot grow as a person. But the pressure ningi kakhulu kwayenda sbodwa thina as coaches, as leaders, amela mistakes that abafana ukuthi that is under pressure.
Uluphahla uke wadlala njalo la kwele South Africa lapho adlalele khona iSuper Sport kanye lePlatinum Stars. Ekuphendukeni kwakhe eZimbabwe udlalele iHighlanders, iCapes United kanye leCholocho Football Club. Kwathi ngemva kwalokho uqale uqeqetsha lokusebenza lamaqembu abalisa eleBotter Strikers, eleTel 1 kanye leGolden Eagles engakabuyeli kuqembu leHighlanders. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Wazomculo lamdlazi lo Jays Marabini.
Salbonan lonke lengendawo lapho likhona uJays Marabini lo okhulumayo. Ngithanda ukuthi ngithi ngiyajabula kakhulu ngaleli thuba elitholileyo for the first time ukuthi khona iband yami iyedlala ama-shows kwalaseNgilandi e-UK kuyona le inyanga ezayo eka-November wonke kuze kuye ukuthi ekuqaliseni kukadisemba sikhonale. Ngithanda ukubonga kakhulu iShanya Events, ngibonge kakhulu Mr. Farai, ngibonge bonke abalandeli abathanda uJays Marabini abenze kuze kufike leli thuba ukuthi ngithole ithuba elihle kangaka ukuthi ngiyedlala umculo wami omangalisayo phetsheya kwezilwandle. So silamalungiselelo amahle kakhulu esiwenzayo. Ibhendi is ready, wonke umuntu nje hayi sijabula kakhulu, sijabule kakhulu ngaleli thuba. Ngakho-ke hhayi abantu ababuye bonke eLondon abaphelele khona kulama shows esiwalandayo khona ngale, abantu abakhangele ebulenjini babuke babone ukuthi silani sibaphathele khona. So ngakho-ke hhayi si-ready lapha njengebhendi. Bonke abantu nje hayi abahlale belungile lapho bethenga izicathulo ezintsha ukuze bagide kube mnandi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke, kubo bonke abantu abake befona, abanye bedinga amatiketi, abanye bekhuluma bebuza kakhulu ngoba kungokokuqala ukuthi khona upromoter waseZimbabwe athathe umculi kwelakithi ngapha emathebeleni lakoBulawayo. So silungiselela isho enkulu kakhulu, silabo Fred Gwala, silabo Aganyabinde, silabo Tsedi Malaika, kuzabe kumnandi kakhulu wonke umuntu kaphelele khona kuyona linya ezayo kuzabe kumnandi kakhulu. Ngiyabonga Jays Marabini one time.
Iminyaka isihambile vo wena ungabuye ekhaya, nabuya ngicabanga na wena la ukhona phela wena ulubambo lwa jina sofaslahlale phela wena ulubambo lwa jina sofaslahlale.
Kuluke Jays Marabini sikufisela inhlanhla jaka lekhaya. Singaqhubeka uhlelo lwethu lamhlanje othi sikhangele bese lazo. Ele Israel selilungiselela ukuhlasela iHamas eGaza Strip. Ele Melika sithi kubi kakhulu okusanda kwenzakala kwele Israel. Abakholo lesiMuslim bathi ele Israel yilo elihlokoza iHamas. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lesa umthombo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.